Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sihlangane kweze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesihlanu mhlaka 9 kuNhlolanja 2024. Igama ngontungamili nkumo endabeni zethu lamhlanje. Amakhulu abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa abuthane eHarare izolo phambilini kokusungulwa kwebandla lakhe elitsha. Abanye bathi umnumzana Job Sikhala uchitha isikhathi sakhe ngokusungula inhlanganiso yezombusazwe.
Mina vele ngibona ngathi khona hayi lokhu ikudlala nje engaze ahambe ebangela umsindo bemtshayela ukhwelo bemiza besithi kuyiwa wiwa wiwa kodwa kayindawo ngoba abantu abalesithunzi eseleadership yepolitics eZimbabwe bakhona.
Udaba legugura wundi luqhubeka lukhathaza uZulu weMandebeleni kulandela umbiko wenduna uFortune Charumbira ukuthi isehlakalo segugurawundi akumelanga sichazwe njengombhuqazwe.
Izinduna kazibe ngabantu abalezililo abalenyembezi ezinkwesulwa nguhulumende.
Umnumzana Senge Zochabango uthi osomabhizimusi abezinkolo kanye labahlala phandle kwelizwe yibo abamsekelayo ngemali hatshi ibandla lezanu PF.
Sinta silabantu abanengi umhlaba wonke jikelele Zimbabweans for that matter aba believer ku idea yethu I politics esizibisayo.
Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amakhulu abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa abuthane eHarare izolo phambilini kokusungulwa kwebandla lakhe elitsha. Iningi labantu laba beligqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka iblue. Lanxa uChamisa ebengekho owayengumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalosi Siziba ubikwa enguye okhokhela lumbuthano esithi ibandla elitsha akusilo lokudinga izikhundla kodwa lizaqinisa ukusungula inhlelo ezizavuselela umnotho welizwe. Akukaziwa ukuthi leli bandla lizaphiwa igama elithini kodwa kumaviki ambalwa edluleyo kuphume imbiko ethi lilakho ukuphiwa igama elithi Democratic Alternative for Zimbabwe kumbe iDUZ. Kunjalo nje abanye bathi umnumzana Job Sikhala uchitha isikhathi sakhe ngokusungula inhlanganiso yezombusazwe. Usikhala yena uphume ejele kunsukwana ezedluleyo ngemva kweminyaka phose emibili wazise izolo ukuthi inhlanganiso le ayisilo bandla lezombusazwe kodwa uthe ngumanyano wabantu abavela kunhlangothi ezijiyeneyo zomphakathi futhi uthi injongo ngeyokususa ibandla lezanu PF embusweni. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi usikhala usichithela isikhathi sakhe.
Njengokubona kwami umnumzana uJob Sikhala ye siyazi ukuthi wayivalelwe etilongweni kodwa uzafanele ananzelele ukuthi umdlalo lo awudlalayo epolitika lo kayisuwo we-student movement e-University of Zimbabwe. Le si-serious politics. Uzafanele abekwazi ukuthi isimilo sakhe, lesithunzi sakhe, kayisiso lesana isithunzi esibonwa nguZulu wonke jikelele njengomongameli ngoba abantu uZulu vele bayamazi ukuthi indlela ayenza ngayo izinto vele kayisiyo indlela eqondileyo ehambelana lokuba yi-national leader. Abadala bathi khona hatshi ufanele abeki abele abaki abele papu kumbe engabi ngumuntu okhatshwa amaphapu lidube mina vele ngibona ngathi khona hayi lokhu ikudlala nje engaze ahambe ebangela umsindo bemtshayela ukhwelo bemiza besithi wiwa 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 kodwa kayendawo ngoba abantu abalesithunzi eseleadership yepolitics eZimbabwe bakhona yena akekho lapho le yaseuklasi yakhe le
yena njengomkhokheli umnumzana Sikhala umbone ngumuntu ongasekelwa langabantu abavela emaphandleni endaweni ezinjengabo uZumba khona le bengamsekela yini
ikho engikutsho ukuthi njengomsekeli asuze simkhangele njengomuntu ongumsekeli obelizwe lonke bathi njalo phela bathi islanders zithi mile lizwe lonke uyakwazi ukuthi nxa ibhoso idlala eHarare kumbe idlala e-triangle kumbe ivala idlala e-checheche kumbe e-chachacha iyadlala iyibhoso nxa yena sezibona selesithunzi esinjengesebhoso selizwe lonke hayi ulahlekile umnumzana uJob ngomuntu lowana vele othanda njengabantu abalutshwane kayisuku guys yena vele uyakwazi ukuthi uze uthathele lizwe lonke njengomongameli eyinto efanele sichasise lapha bakithi ngeyokuthi uJob kazenzanga umongameli kumbe iMDC kumbe iMDC 99 kumbe iTCC wenziwa ngabanye wanikwa isikhundla yikho angikhole ukuthi yena olesithunzi sokuthi abe ngumuntu oza kwamukelwa enyanga ePlumtree eGwatemba hayi lo ngumsebenzi omkhulu leyo yintaba eqansekabi kuye ngaye ulesibindi sokuthi azihlale phansi aziphathe azinike amakhwapha awujaha lo ngibona ngathi mina hatshi akayindawo uyabe chinga nje ekhulukhuluma nje ekhona phe endaweni endaweni inye
ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya obexoxa ecingweni lestudio 7.
The Voice of America, VOA.
Udaba lwegugurawundi luqhubeka lukhathaza uzulu wemandebeleni kulandela amazwi awethulwe ngumsekeli kamkhokheli wedale lezinduna ele National Chiefs Council umnumzana Fortune Charumbira izolo kwaBulawayo emhlanganweni wezinduna lentathe lezindaba okungamazwi awukuthi igugurawundi akumelanga ichazwe njengombhuqazwe igenocide. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo walwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla ukuze sizwe imbono yakhe.
Ziyafunakala ukuthi alubana bekusenza bekumele kuze wona umhlaba wonke mele zitholakale khona lapho intatheli indaba ukwenzela ukuthi ziphangise ukuyachitha information ingene emaphepheni ingene emaradiweni ongezwanga ngakho ekuzwe laye mhlazana lawe eyabehlangana labo labo bantu enelisa ukuqalisela lapha la ezaqalisela khona ukukhuluma akumelanga kube yimfihlo lokho nxa kuyimfihlo then kayisiyo issue yegugurawundi it's something else akuvalwa lutho lapha ngoba sibuhlungu thina ethi salahlekelwayo phathi ukulala mina ngasaqambi ukuthi khona ngimela abanye ukubhubha kukababa lo abazali bami bonke ngenxa yalaba bantu laba okuthiwa igugurawundi nxa sokukhulunywa ngakho sokufihlwa sokuthiwa khona uzibane ngizwa abentathela indaba yibo abamele bebekhona ngoba kathesi kumenyezelwe kwakhulunywa ngayintatheli izindaba kumele zibe khona lapho
khona ukuthi kube zinduna ezikhokhela lolu hlelo ukubona njani linyathelo elilungileyo na
induna yizo ezikhokhelayo lapho ngenxa yemota lezi abaziphiwayo lokuningi nengabakuthenjisiweyo lezimali lezo ngobana alubana kungayisikho lokho induna kazimelanga zibe yizo zikhokhela uhlelo ngoba yibo abakhalayo labantu izenzakalo ezenzakalayo zazingachiyi induna ngaphandle so kutsho ukuthi khona izinduna lezi labantu laba ababehlukuluzwa phakathi kweziqinti zabo bona namhlanje yibo sebengaya kuma laphana bethi bona yebabacungumungula udaba lolu emasikweni akithi kakulahlelo olunjalo lumele luphathwe zindula ngoba induna lazo ngezikhalayo yiba bale complaini bona labana yiba bakhalayo ukuthi esabelweni sakhe kwachithakala okungakanani imizi yabantu yachayo mingake abathola khona ama reports zinduna zazithola ama reports labo sabhuku ngoba labo ngababe baleka njalo begijima lezi induna lezi ezithethe ubuduna zithatha kuboyisa sebebhubhile yasonduna ngabantu ababekiweyo uhlelo lamasiko esibantwini kabaselakho yinduna ngebizo ngoba umdeni wangakibo ukhangelana lalokho ayikho khona yinduna ngomdeni wangakibo nxa sesingena entweni zabantu lezi especially ngecase legoground leyi induna kayidingakali lapha induna ima labantu bayo phoke laba badojwe bekuseni la ngaliphuma ngobana vele bamelelo oyisa sababhubhayo abayaziyo ngehlelo ezazikhona ukuthi kuyini kwakusenzakala ngumbhuqazwe owawusenziwa nguRobert Mugabe labanye bakhe. So lokho ukuthi izinduna zikhokhelela uhlelo kungela zipra phakathi anti kuthiwa kwakudinga izipra ayibe khona izipra leyo ayidingakala ukuze siluzwisise lolu hlelo lolukuthi luhamba njani. Izipra nxa ihlezi ngaphandle yiba abakomplenayo yiba bamele bekhuluma ukuthi kuyini okwakusenzakala. Abanye sachiya ku-ami sibaleka, abanye ngababulawelwa ku-ami khona ngalo, abanye bachiya, abanye bahamba nzima ngenyawo besuka khona le kumabhathaliyoni ababekuwo behamba ubusuku le mini. Those are the right people to say something there. Izinduna kazibe ngabantu abalezililo abalenyembezi ezinkwesulwa nguhulumende.
Umnumzana Max Mkandla ngowalwa impi yenkululeko.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ekaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhla ka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade libulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo 7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka 7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo 9:30 ntambama lango 11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi osomabhizimusi abezinkolo kanye labahlala phandle kwelizwe yibo abamsekelayo ngemali athi ibandla leZANU-PF njengokutsho kwabanye. UChabangu ubephendula umbuzo kaChris Gande weStudio 7 okuthi kanti njengoba elamagqwetha ayaziwayo ngokuhlawulisa inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika, imali engaba eyiphiwa libandla leZANU-PF na?
Constitution yethu ithi nxa upresident engashiya isihlalo kumbe upresident angahluleka ukubamba umsebenzi ngezizathu ezishiyeneyo ezingaba yokugula kumbe engaswelakala emhlabeni, ithi yona u-vice president, the most senior vice president, nguye othatha ibandla akhokhelele sisafika uCongress, then iCongress ibisizobuya isi-electa imvito sizayenza khonokho okukhulunywa isisekelo sombuso.
Sike sibuzwe ngabantu lapha besithi bona kathi uChabangu yena imali yokubhadala amagqwetha afana labo uriri ababhadalisa imali eziningi kakhulu uyithatha ngapi? Ingaba ivela kuZANU PF na?
Gambe kule kungabe kukhona yini ukuthi iZANU PF inginike imali ikwazi ukuthi lwana umuntu uzaniguqula ehlalweni? Can ZANU PF negotiate and sponsor themselves out of power? Angikholi ukuthi kungenzakala ngaleyo ndlela. Ngabantu ababesebephelelwe. Ithina silabantu abanengi umhlaba wonke jikelele, Zimbabweans. for that matter. Aba believer go idea to e politics esizibisayo. Ukuthi ipolitics elizibisayo kutebu, they are fresh. Ipolitics elizibisayo kutebu, yizwe esizifunayo, they are modern politics. Asikhulumi ngepolitics ezayizolo. Likhuluma ngepolitics ezimodern, ezifresh. Sizalisupporta, siyalisupporta. Kube sokusithi phakathi kuka client no lawyer, whatever okwenzakalayo, kuba yimfihlo. Angaze ngibone mina ulawyer okamba I represent a client kumbe ubulele in the matter kumbe isikliwe akhulume ukuthi u client ungibadale imali engaka
umnomzana sengezo chabango ngozithi ungonobhala jikelele webandla le Triple C ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sizwe imbiko yenu lina balaleli elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 noma thintitha lokhuluma funa uPaula nje ngelizwe lethu lele ohlala kuthiwa litshintsha imali mihla malanga le ayazi ukuthi le mali ehlala itshintshwa kuza zokube nini since 1980 ihlala kwitshintsha imali kahlula lilizwe linjani impela engala direction ukuthi liyaphi noma livelaphi ihlala kudliwa imali imali zibonakala ziphuma siya koDubai lezi mali eziphumayo akeke zikwazi ukuliphatha ilizwe liyondleka ilizwe nalezi zikhali ezithengwa zithenga lobani zithenga lothini abantu bamathebelele ngithi besibulala sefuna ukuzosiphinda futhi lina bantu bentshonalanga ukuthi lizosiphila ngoba lokhu lisitshela ukuthi sizathengisa ilizwe ngejukela lingathi ukuthi sikhohliwe ukuthi lasibulala asikhohliwe lo manje lizosinikeza i-R5 ukuthi sikhohle ukuthi lasibulala lizosinikeza i-R5 but sasemathebelelendi bukani ubuqili bukahulumende ukuthi uliqili kanjani akabuyi yena ezoxolisa lento owayenza ngoba umgabe nguwe owasibulala uzofunani yena manxa ukuthi umgabe wasibulala ngoba umuntu wasibulala sowafa engingazogaga ngathi uhulumende engathi sikhohliwe kohlwaka sithule nje siyabuka umathini titi sizukula sisemandebeleni
sanibona niko studio 7 ekusenenhle nami ngicane limi ufuyele i-record yami naleyo ngoba kuvalwa nje kusasa lo muntu uthi angile stone isibanda ngoba nangu la uyathi ukuthi uchama siyakhonkota thina wayelinga emdodeleni lathi simthuke simtshele indaba zakhe ngoba ukhuluma umsangano njengoba engwezane uyazwakala la ngoba uyakhonkota nje manje ukhipha into ezinobayo emlonyeni wakhe kumbekezwe into amawemusi la wakhuluma wakhuluma indeni ndazodwa musa
Studio 7, Studio 7, sinjani basakazi nkosi yami angiphawule lapha ke ngiphendule indoda le bathi ngu-Artson Sibanda le angazi impela ukuthi ungumhlazini noma uyini ngempela uthi cha ubaba lona omlungu osebenzela kwaBulawayo oyikhansela lapho kumele ukuthi amamele abantu abamvotelayo angabe sibule landela uShamisa elami lithi bengatsheli ngani nkosi yami uShabangu ukuthi ngoba ekhipha abantu nje abantu abakhipha kwaBulawayo bavotelwa ngabantu esezokhuluma nje ngathi kuphethwe ngumoya uShamisa ungumuntu okholo ungumuntu othanda izinto ezilungiswa ngendlela ekahle hayi indlela zokuchuka yeah bena yenzela uShamisa mangabe songena iqola elingushabanga silimthathela elokhu njana iqembu ehamba kahle sebusa kwaBulawayo ubaba ngicela ukuthi mangabe uhlaziya uhlazi into ehlanganiphile ungabe isiphukuphuku hayi bo awukhuzani uShabanga ngoba udilizi kwaBulawayo kana manje wafaka laba bantu laba abatshontshe ekuseni kuze kweshoni lami hayi kahle mbo umancane baba
Studio 7 Studio 7 salibonani basakazi labalaleli ya lokhu sokusobala kahle ukuthi obaba uphugeni labo Chabango la enalo ubaleke waya kuZANU-PF lo bonke sokusobala ukuthi ngabantu beZANU-PF into eyenza bachithize ibandla behambisana la iZANU-PF ababoni ukuthi bayasilimaza labo bantu into yabo asiyithandi kodwa okusalayo thina uShamisa sizahamba naye ngeke simyeke ngoba akanacala laba abahambile iZANU-PF yabo kodwa into engisiyaziyo ekugcineni ukuthi iZANU-PF izababulala ngoba baningi abantu ababuleleyo abafana nalaba ngoba elong bebesuka opposing party bebuya kibo ngale ababathembanga bazababulala njengabonkala labo limukani
elipani le lokho siyakwazi kahle ukuthi izani PF yakampena ngabo ke nila ngiyabona
video 7 studio 7 impingindele emsakazweni ubalalela ubasakazi studio 7 ekuzo khuluma ngendaba kaMeya okubulawa uMeya lo wakhethwa ngabantu akakhethwa ngichamisa so kumele alandele izinqumo zabantu njengoba walanda ngabantu nisamdinga ubana azi ezomela abantu so asikho isidingo sokuthi njiphume esikhundleni ngoba uChamisa akasekho kuba umphathi uba ngumpresident wephathi so besingekho isidingo sokubana alandele uChamisa angito wakhethwa ngabantu akalandele ucommunity ukubana ithini so elami icebo lami Studio 7 ngiyabonga
Studio 7 ngiyabingelela hey ubabusanda lapha ukhuluma angathiwa akazazi ukuthi ngisayizi bani akhuluma ngani kazazi ukuthi ungumuntu onganani nxa esithi kulomkhuhlane ukuthiwa yisichamisa ngumkhuhlane bani nalo ukuthiwa yisichamisa ba right abasukayo ngoba bazazi ukuthi bebevele begcwele ngabantu begcwele anjalo chamisa so ba right abayekele lo mkhuhlane wabo wesichamisa ucoltard laye nxa evele wawina under uchamisa wakhethwa ngabantu ngenxa yokuthi waye under uchamisa nga waye ngekho under chamisa nga waye under izanu PF wayengeke ekhethwa ngabantu kodwa wakhethwa ngabantu ngenxa yokuthi waye under uchamisa so hayi baba ukhulume kabi zamani ukuthi lizivambe lina lingontondabo under zanu PF lathi sizaba ngontondabo labo coltard bazaba ngontondabo under chamisa so libayekele bebe ngontondabo under uchamisa ngiyabonga
into ekhulunywa ngabantu bezimbabwe ayo sagale ngoba omunye bangidonke ngiyazi example abafani sinamadoda omunye bangidonke enkulu omunye banga idonke encane so bablemane so but ngicabanga ukuthi idonke idonke so ukuthi ngidivide omunye bangisidonkane omunye bangidonke imiqondweni yawubona kusukuthi iyafanana vele lapho phela mnani bangamashoni uchamisa alishoni mna ngagwalishoni akuzwakali into lisisombululo se and lento ukuthi uchamisa angadliwini ngaqhathi manje uzoyithatha nalo sizokhuluma ngokuthi uChami sifundile sibona abantu abaningi kakhulu abakuthi ilizwe abafundileyo besehlule kwaRamaphosa oRobert Mugabe Chami sulesikolo wasifundanga esishoneni yanxa wafunda emashona le nto ufundile but nxa wafunda esikolweni hayi sifunda abantu bonke vele isikolo akazwakali naye ukuthi ufuna ukuthini mbuzama ukuthi akusapotwa Chamisa nxa kusapotwa iphathi not umuntu
Hello hello Studio 7 ngibingelele ngenjabulo lenkulu bantu bakamthwakazi siyabonga ukuphuma kaJob ejele kuyinto enhle kakhulu ejabulisayo but kusuka kuzusizi bamnike ipeace order yokuthenga vusi udlakela for 5 years but ngumuntu oseselana osesinamacala omela wabuyelele kobona steam month kobo 7 to 17 ongakho two job bamtrephile la once wavela waphuma phandle ephumile so bazazama ukukhuluma laye once wavela wayala into abazifunayo bona abantu bezana bamhlohla futhi enkantolo bambisela futhi cash angeke bemiyekele osokumele evele ujobhe nanzelele even engabi ngumuntu lwana efike ezithulele nje okathe semiyeqale yamacala la iphele bona la khona ngobonestimand because izani igangile siyayazi and into esike isijabulise ngoChamisa uthethe inyathelo wachiyana into ze-triple C uthuli zwi bayalumana omonzora phezulu labo Chabango seswelethe yenzeni le ngwane ayisakwane ekhanda uChabango sengumuntu oseginqa right and through akusento eyenzakalayo bayasola abantu right and through sibakhangele sibalaleli kunabantu vele abanga boneseki empilweni uyathola kuma street passage street kya kule road ukuthi umuntu mele hambela but uyathola etshanyini umuntu uzevula kwindlela yakhe etshanyini ukuthi ufuna uhamba ngapho ungathi umuntu vele kayazi into ayenza akaboni into engale kaboni into amele ayenze bakhona abantu abanjalo vele
sibingelele uStudio 7 sibingelele hayi siyazizwa indaba ezibuhlungu lezinye ezimnandi kodwa lezi ezikaChabango lezi hayi izindaba zibuhlungu kakhulu ezikaChabango osedilize ibandla waliphihliphihliza yeyi uChabango liphihliphihli lendoda ashuwa yeyi hayi Chabango kumbe uzalwa kusiphi isigaba danenkosi yeyi futhi yeyi usiyangisile
bekungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Sokule minyaka emithathu selokhe ibutho laseBhema lahluthuna umbuso kahulumende owayekhethwe ngokusemthethweni kulelo lizwe elaziwa njalo ngokuthi yiMyanmar, osekuvimbe ingqubela phambili yezombusazwe kunye lezomnotho. Kuminyaka eyalandelayo ibutho liqhubeke ngocuku kuzulu weleBhema ladonsela ilizwe ebunzimeni. Inkulungwane zabantu zibotshiwe, ezinye zahlukuluzwa, ezinye njalo zabulawa. Abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million babalekela imizi yabo, njalo abedlula izigidi ezilithumi lasithoba minwembili 18 million badinga uncedo lokudla. Ngosuku olwalandela ilanga lokukhumbula ukuhluthunwa kombuso eMelika lingezelele umthwinyo kubutho leBhema. Liqophe indlela zokwenza imali esetshenziswa ukuncindezela uZulu eMelika selifakele abantu abane lamankampani amabili alobudlelwano lebutho izijeziso zenotho. Enye yala mankampani ngeshwe Brain Pew Group of Companies kumbe SPBG epha uncedo lwamafutha ezimota lokuphathisa ukucwayisisa umkhokheli walinkampani umkakhe kunye labantwababo ababili labo bafakelwa izijeziso zenotho. Inkampani yeBhema eyemkhumbi ethiwa Myanmar Five Star Line Company Limited yafakelwa izijeziso ngoba iphathisa ngokuthwala okusetshenziswa ukulungisisa izikhali zempi. Phezu kwakho lokhu konke, eMelika labaphathintambo bamazwe achiyeneyo ababona ngezobudlelwano lamanye amazwe abayisikhombisa labamela inhlanganiso ye-European Union banikeza umbiko besola ngamazwe aqatha ucuku lukahulumende webutho lokwephulwa kwelungelo loluntu. Bagcizelela umbiko wokubana ibutho leBhema kumele liguqule izenzo ngokutshetsha, likhulule bonke ababotshelwa amacala angaqondakaliyo, avumele ukuthi uncedo lufinyelele uZulu, akhuthaze inkulumo labo bonke abaqakathekileyo. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba phambilini kwelanga lokukhumbula ukuhluthuna umbuso, isikhulumeli sogatsha lwe-State Department umnumzana Matthew Miller uthi sihlala siseka uZulu weleBhema lemizamo yakhe yokuqanda indlela yakhe ebalisa amanyathelo elisibone siwathatha lamhlanje. Khulumi Mila wengezelele wathi sizaqhubeka siseka imizamo yamabandla aphikisayo lokudinga isisombululo kumbangazwe okuzaletha umbuso kantando kaZulu.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Isisiya kumlindi yacina imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations ngesonto lapho okuzanqikilana khona iqembu leNigeria lele Ivory Coast ku-final. Ele South Africa lizadibana lele DRC kumdlalo wokudinga iqembu elizaqeda lemidlalo likuzinga lesithathu. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi izinga lomdlalo walinkezo belingayisilo eliphakemeyo ngendlela akade beyikhangelele. UChris Kande weStudio 7 uxoxele umlandeli wenguqu uCassius Jays Simanampofu.
So far ngibona ngathi waphatha kahle. Of course njengabantu banama mistake abayenza, kodwa okwesikhathi hambonti kungakhalwa ngesikhathi, ngoba into eyenzakalayo wathi esibabheka isikhathi ibhora eyabe isemuntwini idlalwa isikhathi sokuphuma kwebhora ama throw in lawana lamanye ama-foreigners njengalawa isikhathi sakhona sebesigcina sokuthelela kuqala kuqala sasingagcina isikhathi lesiyana bale sibasigcina ngathola injury time, stoppage time, I mean iyafika ku 12 minutes kodwa kungazeke kube lama stoppages amaningi, kodwa kubangelwa izinto ezinjengokuthi kulama free kicks delay watata, kulama throw ins ba delay watata into njalo. So 7-8 ama seconds onke la one. Kodwa ke ayisikhathi bona ngathi bahamba isihamba amdanga ngaphona into errong bona athi konke ukuhamba kahle.
Ukaisa Jayce Simana Mpofu ngomsekeli wenguqu. Kwaneleke emthwakazomo ohlele khumbule loluhlelo lokugcina olwendaba ze kuseni. Ngolokugcina kalusekho ke soluphelile uhlelo lwekuseni ku Studio 7. Kwanele oluvalelisayo nguntungami linkomo.